Inhloko yenkonzo yamaRoma emhlabeni jikelele uPapa Francis osekwethekeleleni kwelemelika lamhlanje ukhulume edalele iParliament lalolo lizwe ele Congress. Esinye isisebenzi sikahulumende esiqotshwe umsebenzi sethethwa umlando ukuba yisitabani sesimangalele umqhatshi uhlangothi lwe Public Service Commission emthethwandaba we Labour Court sisithi lokhu kungaphandle komthetho. Kuhlandla lethu lokukhangela okwenzakala enkonzweni yeRoma namhlanje silabe eZimbabwe abangamaKatolike abahlala kwele South Africa. Sizizwa ukuthi bona bathini ngoPapa Francis lenkolo yabo. Amabandla ezombusazwe angabe ekhuluma nango ubumba uhulumende womanyano kumbe ukumanyana kumbe njalo ukusebenzelana ndawonye leZANU PF ekulungisiseni inkinga ezibhekane lelizwe. Ku Live Talk uhlelo asihluzeni bomama namhla sikhangela inguquko esilethwe nguPapa Francis inhloko yamaRoma ukuthi iphatha njani abesifazana sikhangela imithetho efana lokwelamisela imuli kachana lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 ntambama kumagagasi athi 909 AM kumbe 4930 la ku 15455 shortwave.